Abantu beSouth Africa baqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, ngisikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele. Ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakukhona kulutshwana, kumelelwa ke imtshato. Kabajabulanga njengabantu baseSouth Africa lapho kulento yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi ke le ndawo lezo kuzilibazisa ezithi ngama-nightclubs, lalawo amabhawu kuphushwa khona, yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukanti abeZimbabwe kakula. Njalo ke labo ke omabonakude baningi eSouth Africa babona ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke singathi imisakazo eminingi nengetshiyeneyo basakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ichukela, bacabanga ukuthenga impuphu lokuthi uyalala edleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasikho eZimbabwe. Kukanti lezomculo emculweni yangkhona bayibona kumabonakude, le misakazo yemlutshwana yikho ungakuboni konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akulavula igedi ungayezwa seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kukanti kona ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ningakukhuluma lokhu efuna ukukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke yilaba ama-actors. Hhayi, isiphiwo banaso ama-South Africans singatshela namanga. Njalo le mzimba baphiwe badlala kamnandi, kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokho. Yena akula nketha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhangelelwa ulimi, abanye bakhangelelwa abolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi, kukalutshwa luthola behlulukelwe, ngabantu abathanda ukuzijabulela. Nje besiba le mpilo ende. Kukanti ke lakithi ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi, abantu kabajabulanga. Le msakazo ngaba mningi, laba indawo zokuzilibazisa zibe ningi, mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem, ziyaqhubela phambili. Yikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakala ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokho kuthiwa rigid, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukelwe.